Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 3 Mkwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
by allowing investment even from foreigners, now we are going to amend broadcasting services act to allow foreigners to hold 40% in our local industry. So that's way of sustaining.
Uhulumende uthi usethukulula izibopho zokuncediswa kwemisakazo yezabelo ngemali yokuqhuba lomsebenzi.
Ukuvulwa kwezikolo namhla kithi kusiphe ukuthaba okukhulu, ngoba besesingasakwazi ukuthi kuzavuye kulunge nxa izikolo zivulwa. Ababalisi bawe ngabonakala amagedi evaliwe. Namuhla kathezi bekulomehluko, ababalisi bebekhona, abantwana basala esikolo ngesikhathi, baze batshayisa ngesikhathi esifaneleyo.
Izikolo zivuliwe namhlanje, iningi lijabulela ukuthi zivulwe ngesikhathi esasihleliwe. Abamabhizimusi athiyeneyo koBulawayo bathi ibhizimusi belithe xaxa kumaviki amabili adluleyo ngenxa yomkhosi wokunanza ilanga likazibuse lombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi usethukulula izibopho zokuncediswa kwemisakazo yezabelo ngemali yokuqhuba umsebenzi. Lokhu kuphume emkhosini wokunanza umsebenzi wentatheli zindaba emhlabeni jikelele ngelanga eleWorld Press Freedom Day owenzelwe koBulawayo eNational University of Science and Technology iNUST. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umphathi ntambo wezokwethulwa kwezemibiko umnumzana Kindness Parata ekhuluma emkhosini walamuhla koBulawayo uchaze ukuba baphakathi kokuguqula umthetho ozakwenza ukuba osomabhizimusi bakwamanye amazwe benelise ukuzotshala imali kumankampani emisakazo eZimbabwe ngesilinganiso songamashumi amane ekhulwini i-40%.
I said it in 2003, let's allow this industry to grow by allowing investment even from foreigners. Now we are going to amend broadcasting services act to allow foreigners to hold 40% in our local industry.
Sekeli kamphathi ntambo obona ngezebulenjini umnumzana Dingimuzi Phuthi uthi kuqakathekile ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile.
Ilanga leli lisivule amehlo endabeni eziningi kakhulu. Lililanga lokunanza ukuqakatheka kokuhlonipha inkululeko emsebenzini wokuba zintatheli zindaba. Ngithande kakhulu ukumanyana phakathi komsebenzi wokuba zintatheli zindaba lokusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku. Sikhangela kakhulu ukuthi imitshina yakulezi nsuku yenqabela njani ukusebenza kuhle kwentatheli zindaba emsebenzini wazo, kumbe njalo kuyini okungaziwa izintatheli zindaba ukwenzela ukuthi bengabi sengozini esiphathelane lokusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku.
Umbalisi wekolishi leNational University of Science and Technology uDokotela Mphathisi Ndlovu uchasisa ngokuqakatheka kwelanga lalamhlanje.
Siyajabula, siyakhumbula umsebenzi omuhle oyenziwa ngamajournalist ngelanga abakuthi yi-World Press Freedom Day. Namuhla ilanga liqakathekile kakhulu, sinanzelele ukuthi kuningi okwenzakalayo, kuningi oku-affecta ama-journalist okwenza ukuthi umsebenzi wabo uqhubekele phambili. Namhlanje siyakhumbula umsebenzi abawenzayo, sinanzelela ukuthi ama-journalist alo msebenzi omkhulu amele bewenze ukuze kube le-democracy elizweni.
Umnumzana Nqaba Machazi obona ngokuhlelwa kwenhlelo eMedia Institute of Southern Africa ukhala ngodubo lwezinga lokubaqotho kwezindaba lolwazi olwethulwa eZimbabwe.
Lonyaka esikubonayo ukuthi uhulumende weZimbabwe uthembisa okuningi ukuthi uphesfreedom ezalunga uyalungisa, kodwa ngathi esiqeda ukubona i-report ye-Reporters Without Borders etshengisa ukuthi iZimbabwe yehlile kungunumber 130 singunumber 137, kutshengisa ukuthi kuningi sibile kumele sikwenze ukuthi sifike kusigaba sokuthi sokule phesfreedom eZimbabwe sokulokukhululeka kwentatheli zindaba. Siyabona uhulumende uyabe khuluma ngokuthi kule mthetho emitsha njenge-freedom of information, kule Zimbabwe Media Practitioners Bill abakhuluma ngayo, kodwa imithetho le nxa ingafakwanga kuhle ukuthi isebenzele abantu, isebenzele intatheli yezindaba, siyaqhubeka siyaphansi njengentatheli yezindaba zeZimbabwe.
Unkosazana Siphathisiwe Ndlovu, owenza izifundo ze-masters ekolitshini le-NUST kwezokukhutshwa kwembiko, upha umbono wakhe ngelanga lanamhlanje.
I-World First Freedom Day iqakathekile kakhulu, and i-theme yalo nyaka iqakathekile nxa sesikhanyela ukuthi uzulu wonke nje kakhulu njengeZimbabwe sihlangana le-surveillance eningi kakhulu, kungabe kuku-social media, kungabe kuku-traditional media, kungabe kungabi. So ukuthi sibe le-theme ekhulu uma ngendaba enjalo abantu abahlangana layo each and every day kuqakathekile sibili.
Usuku olo World Press Freedom Day lwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka-1993 ngemva kwenkuthazo yenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations emizameni yokukhumbuza ohulumende bamazwe womhlaba ukuthi bahloniphe amalungelo entatheli zindaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa, okukhokhelela ekuthini uZulu afinyelele ulwazi lemibiko eqakathekileyo ngesikhathi. Lonyaka ilanga le-World Press Freedom Day linanzwa emhlabeni jikelele phansi kwendikimba ethi Journalism Under Digital Siege, eveza ubunzima obubhekane lentatheli zindaba ngenxa yokwethulwa kweminye imibiko engasiqiniso ebulenjini be-internet lasenkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje intatheli zindaba eyayisebenzela inkampani yezindaba eziyana uSharon Njobo uthi wathiya lumsebenzi ngenxa yokwethuselwa iziphathamandla zikahulumende. UNjobo wasuka eZimbabwe ngomnyaka ka-2000 elibhekise kwelemelika lemuli yakhe. Okwamanje usebenzela inhlanganiso ebona ngokuthuthukisa uZulu eCanada. UNjobo ulekhasi labesifazana enkundleni Facebook. Asimzweni kungqoqo ayiqhube lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhuluma ngabhekana lakho eZimbabwe ngesikhathi eyintatheli zindaba.
Ekhaya okwakukhathaza kakhulu nxa usebenza ongumthatheli wendaba bekuyukuthi esikhathini esiningi uhulumende kasebenziselani kuhle kakhulu labantu abaziyintatheli zindaba. Uhulumende uyabe efisa ukuthi intatheli zindaba balethe imbiko ebenza bakhangeleke bengabantu abenza okuhle ngazo zonke izikhathi, but siyazi empilweni ukuthi kukhona lapha esehluleka khona, lo hulumende kukhona lapha ehluleka khona. So ngithola ukuthi nxa ukhuluma ngendaba ezitshengisa lapho uhulumende ehluleka khona, kuba lokungazwanani phakathi kwahulumende lentatheli zindaba, bese kusiba lokuhlukuluzwa okuthize kwentatheli zindaba ngohulumende.
Wena wabhekani nxa sikhuluma ngakhonokho?
Ngangikhaphe umongameli welizwe ngesikhathi leso wawungu-Robert Mugabe esiyadinga uncedo elizweni elithiwa yi-Kuwait ukuthi sithole i-petrol. Siyazi ukubana i-petrol ibehlupha kanganani eZimbabwe. Ngokusweleka kwenhlanhla asisatholanga usizo esasiye ludinga. Ngase ngibhala udaba njengoba lunjalo ngokuluzwisisa kwami lokunanzelela kwami. Uhulumende kasathabanga ngakho khona lokho. Ngase ngithole ukuthi indaba yakhona yayisilokhu ikhulunywa kokuphela, sengikhahlanyezwa. Ngase ngicina ngibona ukuthi ngcono ngichiye umsebenzi. Ngase ngisiyangena-ke kuma-NGO and then ngase ngithutha-ke ngayahlala e-America.
Singathi-ke intatheli zindaba kwele Zimbabwe zikhululeke kanganani?
Akula kukhululeka abalapho ngalesi sikhathi, ngoba lanxa uhulumende sowatshintsha ingqondo lenhloso kahulumende ilokhe ifana ukuthi bafuna ukuba intathele izindaba zibhale okuhle kuphela, but njengoba ngitshilo ngaphambilini akula muntu ongenza okuhle ngazo zonke izikhathi. So laba ababhala betshengisa lapho uhulumende ehluleka khona, ngithola ubana lokhu bekhahlanyezwa nguhulumende.
Ye, mase sikhangela njalo ubona ngazani wena ngokusebenza kwakho khathesi singathi lokhu ku-journalism lokhu yintathele izindaba kumbe usebenza okunye, njalo akusitshele khona ukuthi okusebenzayo ubona kunjani nxa ukuthi kungethulwa kule Zimbabwe kambe kuyahambelana nakhonokho
engikwenzayo kathesi. Ngiku-social media, ngile Facebook page ethiwa yi-263 True North, lapho esihlangana khona njengabomama. Engikwenzayo ngiyadinga i-information engiyabe ngibona ukuthi omama bayayidinga, information efana le leze settlement okwe-immigration, okomnotho welizwe, njengabantu abahambileyo silapha eCanada kodwa esikhathini esiningi inhliziyo isekhaya. So ngiyazama ukubalethela indaba ezivela ekhaya ukubana babekwazi ukuthi ekhaya okutshintshayo kuyini, njalo umumo wezokubusa kwelizwe, ezombangazwe zihamba njani, lezomnotho welizwe. Ngingathi lokho engikwenzayo kufana lokuthi lokho engiyintathele izindaba, ngoba ngiyabe ngihlala ngivula amehlo ngikhangela ukuthi ongabuya azokhuluma labo mama nge-topic leyi ngubani, abanike i-information kwenzela ukuthi omama labo ngithanda ukuthi bahlale bekwazi i-politics zalapha esihlezi khona eCanada ne-politics zeZimbabwe, ngoba imihla ngemihla kumele babe bethatha ama-decisions ngempilo zabo lokuphathisa ekhaya, besebenzisa yona le information. So engingakutsho ukuthi i-Facebook page le ifana lokuthi iliphephandaba lethu njengabomama abazalwa eZimbabwe kodwa asebehlele lapha eCanada.
Singathi-ke ungabacebisani abalokhu bethapha indaba eZimbabwe njalo lohulumende?
Abazintethele indaba abasele ekhaya engingabacebisa khona yokuthi bangabambeleli kakhulu ekuthini i-story or indaba abafuna umphakathi azazi kumele zikhutshwe kuphela ku-TV, ku-radio kumbe kuphephandaba. Engingabacebisa khona yokuthi badingisise ulwazi olujulileyo ukuthi bangasebenzisa njani i-social media. And then kuhulumende ngingagcizelela ukuthi kuqakathekile njengohulumende ukuthi basebenzelane ndawonye lentatheli zindaba.
USharon Njobo wayeyintatheli zindaba yeZimbabwe Inter-Africa News Agency iZiyana, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseToronto kwele Canada. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Izikolo zivuliwe lamhlanje phakathi kobunzima bokukhuphuka kwendleko yezikolo, kodwa iningi lijabulele ukuthi izikolo zivulwe ngesikhathi esasihleliwe. Lanxa kunjalo, abathengisa ezitaladeni bayajabula ngoba abazali bagijimela ukuthenga kibo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukuvulwa kwezikolo kuthiye abazali abaningi bekhala ngokuthi intengo yezinto ezimqoka ikonge kakhulu ababengakukhangelelanga, kodwa bejabulisa ukuthi zivuliwe kungela nkinga ebesezivame ukuba khona ngalesi sikhathi. Unkosikazi Sanele Mathuthu, omunye wabazali, uthi ukuvulwa kwezikolo lokhu kube nomehluko kibo ngemva kwesikhathi eside.
Ukuvulwa kwezikolo namhla kithi kusiphe ukuthaba okukhulu ngoba bese singasakwazi ukuthi kuzavuye kulunge nxa izikolo zivulwa ababalisi bawe ngabonakala amagedi evaliwe namuhla kathezu bekulomehluko ababalisi bebekhona abantwana basala esikolo ngesikhathi bazobatshayisa ngesikhathi esifaneleyo.
Unkosikazi Shina Ncube ongumzali yena ukhala ngokuthi izinto ezifunekayo nxa abantwana bebuyela ezikolo ziya zisiba ziningi kakhulu.
Heyi, ende kunzima, kunzima kakhulu. Iholiday kumfitshane, izimali azikho, azihlangani, izinto zikhwelile kakhulu, imvini emagrosa, yonke into is just kukhwelile, le transport yangkhona yokubisela abantwana ezikolo kukhwelile. Ayisitshaywa ngamakhanda bakithi nje abahlali bakobulawayo, angazi ukuthi lokhu sizakubikela bani. Hhayi, kulobu nzima shuwa, sithwele nzima njengabazali and akuvumi lokuthi abantwana laba bahlale. And kathesi nxa bevula izikolo bahle basifakela amameseji okuthi bafuna irisithi phambili umntwana emuva. Hhayi, kulobu nzima kakhulu kakhulu. Ngapho ungacabanga isitafutini somphako, ucabanga ukuthi vela ulamali, izinto ziphele kangaka. Ayi, amakhanda aduma khona.
Unkosikazi Lethu Buhle Singo omunye wabazali uthi ithemu leli liqale kubi ngoba ikhefu belilifitshane.
Heyi, ende kunzima, kunzima kakhulu. Iholiday kumfitshane, izimali azikho, azihlangani, izinto zikhwelile kakhulu, imvini emagrosa, yonke into is just kukhwelile. Le transport yangkhona yokubisela abantwana ezikolo kukhwelile. Ayisitshaywa ngamakhanda bakithi nje abahlali bakobulawayo, angazi ukuthi lokhu sizakubikela bani. Hhayi, kulobu nzima shuwa, sithwele nzima njengabazali and akuvumi lokuthi abantwana laba bahlale. And kathesi nxa bevula izikolo bahle basifakela amameseji okuthi bafuna irisithi phambili umntwana emuva. Hhayi, kulobu nzima kakhulu kakhulu. Ngapho ungacabanga isitafutini somphako, ucabanga ukuthi vela ulamali, izinto ziphele kangaka. Ayi, amakhanda aduma khona.
Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi izikolo zivuliwe kuhle lamalungiselelo okuvikela awe-COVID-19 asehleliwe.
Schools have opened smoothly and we have not had any challenges or hiccups in schools reopening for the second term. Our learners are all there and all standard operating procedures for the prevention and management of COVID-19 in our schools are being strictly adhered to. It's all systems go. Learning is continuing and education cannot.
Izikolo zivulwe kuhle kakhulu, akukabi lohlupho okwaleli term. Abafundi bakhona ngobuningi babo. Wonke amalungiselelo okuvikela ubhubhane lwe-COVID-19 senziwe kuzikolo. Konke kuhamba kuhle, imfundo iqhubekela phambili.
Ngeviki ephelileyo, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa wethula umbiko kumhlangano wekhabhinethi ethi ilizwe leZimbabwe selilamanani aphansi awabantu ababanjwa i-COVID-19 ngemva kokulandela iziqondiso abezempilakahle lohulumende ukuthi izikolo zivulwe kuhle njalo ngesikhathi. Wathi njalo izikolo zikahulumende sezizaqala ukuvumela abafundi ukuthi bafunde nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk uhlelo The Connection namhlanje uMike Gobe weStudio 7 uqoqa labasakhulayo esizwa imbono yabo ngosuku lokunanzwa komsebenzi nelungelo lentatheli zindaba kwiWorld Press Freedom Day. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika uncome imisebenzi eyenziwa ngumngane wakhe weminyaka wendleminyaka edlula amashumi amahlanu, umuyi Walter Mondale obhubhe enyakeni nomabasa liseleminyaka phose elikhulu 93. umbuthano wesikhumbuzo womeli wenziwe nyakenye awenziwanga ngenxa yeziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 ucine usenziwa ngesonto esigabeni seMinnesota kulapha eMelika. Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba usecretary general Antonio Guterres ukhuthaza uhulumende bebutho abagenqula uhulumende ababekhethiwe nguzulu kwele Burkina Faso, Mali lakwele Guinea ukubana babuyisele intambo zombuso ezandleni zikazulu. UGuterres wenze linkuthazo ekuqaliseni kohambo lwakhe lokwethekelela entshonalanga yezwekazi ye-Afrika ngesonto ekwele Senegal. Umongameli Kais Saied wekwele Tunisia ubike ngomvulo ngokubunjwa kwekomiti yokucanda indlela zokuthi kubunjwa uhulumende kanye lokuqoqa ukhetho lokuzwa imibono yabantu olwe-referendum ngontulikazi lonyaka. Ngemva kokuxotsha kwakhe umsebenzi amalunga wonke edale lephalamende lakade ekudale nelekhabhinethi ezinika yena amandla engeziwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave. Abamabhizimusi achiyeneyo kobulawayo bathi ibhizimusi belithe xaxa kumaviki amabili adluleyo ngenxa yomkhosi wokunanza ilanga likazibuse lombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Idolobho lakobulawayo libe labantu abaningi abavela kundawana zelizwe zonke kusukela ngeviki kamhlaka 15 wenyanga edluleyo lapho abantu kade bezobuthana emcimbini wokunanza ilanga alikazibuse. Abanye babantu laba babikwa behle bazihlalela kuleli dolobho belinde umbukiso weZimbabwe International Trade Fair oqale mhlazi ku-26 waze waphela mhlaka 30 kunyanga edluleyo. Usomabhizimusi wakobulawayo njalo engukansila umnumzana Edwin Dlovu uthi lanxa kube lobubelo inzuzo etholakale emahoteleni imali ezaphinda isiwe eHarare ngoba amahotela amaningi alezigodlo khonale.
Isikhathi se-trade fair isikhathi lapho abantu abeHarare ababuya khona kobulawayo bezokudla imali eHarare beyidla emahoteleni alama headquarters eHarare ngokufanayo. Eqinisweni ukuthi ke ubulawayo akula benefit ayitholileyo kumbe ayitholayo ngokwenziwa kwe-trade fair kusuka kwabantu beHarare bebuya lapha ngoba bayafika ke bayengena hoteleni Rainbow headquarters yangkhona eHarare imali ze Rainbow zihamba eHarare bangene kubo Holiday Inn imali zangkhona zeHarare bangene eCresta imali zangkhona zeHarare akutshintshi lutho njengobulawayo asinike sithi kule nto ebambekayo nje engabe itholakele yebo kambe akhona ama restaurant amancane lapha bangabe bengene khona abantu beHarare abantu bemzini bazokudla khona esingathi batholile imali kodwa ke hayi singeke nje kukhulunywa ukuthi ke abantu benze imali nge-trade fair hayi kula mali enziwe.
Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Traders and Vendors Association unkosazana Debra Mkasa uthi bekungcono sibili ngensuku ze-trade fair.
Thina njengebulawayo Vendors and Traders Association sibone ngathi lo nyaka i-trade fair ukuba khona kwayo ama-sales ethu ngathi ebephakathi laphakathi considering ukuthi abantu bebebaningi ade bevakatshile kobulawayo abavela endaweni ezithiyeneyo impahla zethu bezidojwa yimbe especially ama-fruits lama-vegetable sikhanyeleke ukuthi khona abantu bebebaningi ngobuningi babo njalo lama-hotels ade bhukhiwe bebhukha agcwala so abanye ade behlala emalokishini so sitholile nje ithuba lokuthi abantu bekwanise ukushopa around bebhoda lezi ndaweni zethu lapha desikhona sinanzelela njalo ukuthi dina njenge informal sector sibe lethuba njalo elokuthi sihambe so exhibita izinto zethu ukuthi lati sibonakala ukuthi sikhona
isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi bekuyisikhathi esihle kakhulu kulabo abenza imisebenzi etshiyeneyo
while siyananzela ukuthi siphuma kusikhathi trade fair ebikhona lapha kobulawayo kuyisikhathi esihle ikakhulu ebantwini bamabhizimusi ikakhulu abantu bama-hotels labantu abendalo ezabo kudliwa khona ama-restaurant sinanzela ukuthi ama-hotels amaningi engxenye wonke abe fully booked khonokhwana kuyinto enhle for bulawayo lama-restaurants wena abantu abasaphula abantu ngokudla abaphekayo ibhizinisi likhona sibula abaningi badobhadobhile so-ke loko kwakube yisifundo futhi ukuthi kwaba amabhizinisi ukuthi nxa kuthiwa kule trade fair zenezingatho ezama-hotels zengatho zalapho okudliwa khona abazilungiselela ukuthi kube yisikhathi sabo sokuthi labo bazame ukuthola imali ngoba ibhizinisi iyabi khona so-ke loko kuliqiniso ukuthi bile hayi sinanzelela ukuthi abantu abaningi kulezo ngatha zombili hayi kube nganeno ngoba vele ungananzela kathi sikakhulu ama-hotels abantu abaningi abasenelisikela le ma-hoteleni so kulabantu bamakhampani labo gqoko kodwa kathesi ngenxa yokuthi bekuyi-threats yamakhampani abebhukela abantu babo bazolala ngokunjalo ama-hotels zemade good money kuthi laba ama-restaurant labo ngananzela futhi amakhampani futhi yiwo phela alencedisa abantu bakuthi bathenga ukudla khona pha so kwenza ukuthi abantu basebenzise imali ezabazinikwayo ukuthi bazozincedisa lapha ukubana bethenga ukudla ngokunjalo hayi ama-hotels ama-restaurant bazamile ukudobadobha esethemba lokuthi engxenye langomnyaka ozawubenza njalo kodwa sithemba futhi ukuthi laba badobadobhe khona bazozama ukuthi amabhizinisi abalala abathuthukise ukwenzela ukuthi abe kusiba ngesiphezulu ngenxa yalokho okwenzakale kathi singe-trade fair lapho abathole khona inzuzo engathi ithe xaxa
abantu abaningi kade bekobulawayo ngabakhonapha elizweni labalutshwana abakwamanye amazwe ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zithi lokhu kutshengisa ukuthi ilizwe lilakho ukuzisusa ebunzimeni elikulo ngokuthuthukisa amabhizimusi ezizalwane kulokuhlala bekhangele phandle kwelizwe ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iZimbabwe imanyene lamanye amazwe ukunanza ilanga lamalungelo entatheli zindaba ele World Press Freedom Day izikolo zivuliwe lamhlanje phakathi kobunzima bokukhuphuka kwendleko zezikolo kodwa iningi lijabule ukuthi izikolo zivulwe ngesikhathi esasihleliwe silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kumbe ngo-6:30 ekuseni abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.